Kulusizi ukubana namhlanje after 42 years lokho silokuganga ukuthi abantu ikakhulu amalunga edalele parliament ayathunjwa abantu abalembono etheni bathunjwa kuyethusa akusiyonto ekhangelelweyo ukuthi lizwe eselakhululekayo in a civilized society kulomuntu ongathi uthumba omunye ama CIO lawa ngabe ngabantu abalobuntu ngabe bazi nokamakhwapa ngoba kubana abantu beZimbabwe sebeyahlala besesaba ukuthi bazathunjwa ngibona ngazathi it's just primitive.
Ungathini ngendlela amapolisa aphatha ngayo lolu daba fuzwayo ngoba sike sakhuluma lawo athi akulambiko awutholileyo mayelana ngalolu daba lanxa nje luchone lusegudwini abantu bekhuluma ngalo ngitsho lasenkundleni zokuxhumana?
Angikholwa ukuthi vele umuntu ophila eZimbabwe kukhona ngakukhangelela emapholiseni ikakhuluma kuthiwa kuhlukunyezwe abantu abaphikisana lohulumende. Ilizwe lethu amapholisa ama-security departments wonke agcina esiba yi-extension yebandla elibusayo. Akukutsha, kuqalile ngesikhathi sike sombhoqazwe babulala abantu on behalf of iparty lakade sinjengoba simbonile ugenerali sebemnika isikhundla ebandleni. So kangikhola ukuthi amapholisa singakhangela ukuthi angaprotecta abantu beZimbabwe against ibandla ngoba bagcina bengani izisebenzi zebandla nothi zikahulumende. So iluhlupho.
Abezanu bathi kabakholwa ukuthi ngempela ungaziwore uthunjiwe wahlukuluzwa ngoba bathi amabandla aphikisayo alembali yokuqamba amanga ngokuthi amalunga awo ayathunjwa. Ungathini ngalokho?
Okuliqiniswe kubani uhulumeni weZimbabwe ungcolile njalo uhulumeni weZimbabwe ulembali yokuthumba abantu ikakhulu abalembono etshiyeneyo. Ayisiyonto entsha, siyakwazi ukubana eZimbabwe ulabantu lanamhlanje abalokhu bathunjwa bacatshiswa ngohulumende ngama-80s abangabonakaliyo. So uhulumende kasiprove wrong ukuthi yena akakwenzi lokho ngokuthi esitshengisa ukuthi abantu abadadwa ngama-80s bangaphi, oDzamara bangaphi. Sile sibonelo liyamkhumbula umama uJustina Mgogo wethethwe ngohulumende wahlala isikhathi sonke engabonakali, amaviki engabonakali. So uhulumende weZimbabwe kuzaba nzima ukubana asitshele ukuthi abantu bafuna ukumngcolisa ngoba yena vele unjani, uyazinukela ungcolile, ule mbali yokutshontsha abantu.
I-SADC izaqhuba umhlangano kwele Angola ngempelasonto lapho abanengi abathi kumele iphathe udaba lweZimbabwe. Singabona lokhu kusenzeka yini? Kukhulunywa ngodaba lokhetho olungaqhutshwanga kuhle eZimbabwe ngitsho lesehlakalo lesi esokuthunjwa kukaNkaziwori.
Isadaki alubana bekulabantu abaphumayo besiyayethula udaba lweZimbabwe kubana izinto ziphambaniseka kanganani besingayibona ekukhuluma. Kodwa kambona ukuthi kusile advocacy eserious esevie in terms of ukupresenta ama-cases e-human rights violation ayenzakalayo. So njalo futhi mbona ngazathi enye into esuka ihluphe kakhulu, uhulumeni wethu uyathanda okubraiba. So ama-SADC countries amanye uyabukhangelela ukuthini, even uDubo belukhangele bona at individual levels, abanye bayesebephiwa imgodi, abanye baphiwa izimayini ngoba yithi lizwe esathatha umhlabathi sisithi sinika abantu but sesiqalisile ukunika amanye amazwe abantu belizweni leZimbabwe bengelawo. So kangikhangelelanga ukuthi SADC izakhangela isimo seZimbabwe kakhulu nangendlela eserious ngoba bona bezizuzela edubeni lwelesikulo.